Into kule sikhangelele kusasa indaba ye exchange rate ye bond le US dollar kuye yi reference currency efficiency. Ngoba uhulumeni isikhathi eside ubelokhu esithi i-bond li-1 is 1 le US dollar. Ikanti nxa sikhangele kwezomumo economy akunganjalo. So sikhangele ukuthi kusasa ibhange elikhulu liza ku-officializer ngempela ukuthi i-dollar alingani le-bond. I-dollar lamandla ukudlula i-bond. Xa sikhangelele siyasikhangele ukuthi engakuqala ethi i-dollar elilodwa lingabe lilinga lama-bond amathathu le 50 cents or lama-bond amathathu le 70 cents. Yikho lapho esikukhangeleleyo. Njalo sikukhangelele ukuthi yena esenze njalo uzavala indlela yokuthi imali yesithi foreign currency iyangena emabhenki ku-formal system, ku-banking system. Sakhangele ukuthi kufuze afake ama-measures azayenza kube le-confidence ku-banking system, ikakhulu kuma-nostro accounts lawa ase-US ebambana i-US dollar ngalesi sikhathi. Njalo nxa sikhangele khonapho yikubana kuzashingisa indlela lapho esesiya khona towards i-lock, i-currency ebuyayo ukuthi yabe isiya ngapho.
Imali entsha le okhuluma ngayo awuboni luphatha loludaba kusasa uMangutsha?
Nxa sikhangele ukuthi ngama-economic fundamentals, macroeconomic fundamentals, akabe stable ukuthi silete i-currency singathi i-currency yethu ngalesi sikhathi. Yikho siya kuthi i-economical suicide ukuthi alete izimdola kusasa. Angaluphatha nje kutshengisa ukuthi ngenyanga ezithize ngoma umnyaka okhangeleyo singaba le-currency yethu njengoba kuyikuthiwo nguminister we-finance ubaba uMthuli ukuthi siyakwile nayo indlela. But nxa sikhangele ukuthi ngaluthi fahla athi kusaseleta, hayi ayisiyo into esingayikhangelela njengama-economist ukuthi into engayenzakala. Ngoba into eziningi azikaqondi kusitshengisa ukuthi siyenze sibe le-currency le.